izindaba zethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kubi kakhulu okwehlele umsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe oshaywe izolo ngamalunga ebandla le-MTCT. Isizalwane seZimbabwe esifuye inkomo sikhuthaza abalimi ukuthi baphungule umhlambi wabo ukwenzela ukuthi bathole inkomo ezilohlonzi. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sixoxa ngokushaywa kukaNkosazana Thokozani Khuphe kwe-MTCT lokubunjwa kwe-MDC Alliance. Umkhululi Moyo odlalela iqembu leBulawayo City uthi ulakho ukuthatha isicoco se-Golden Boot Award. Ulayitho Klamsha sixoxa ngokuxokozela kubandla le-MDCT kulandela ukubunjwa kumanyama we-MDC Alliance lokushaywa kukaNkosazana Thokozani Khuphe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umatakase athi 909 AM 4930-6065-15460 taku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.